Soku isika tisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngugeyino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla
izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inothi eZimbabwe yala iloku incipha abantu bathwala luklubu.
Sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Uyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semdloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke bantwana kanye lezikolo.
Kulabanye abathi awusekeli umkhankaso lo. Ibandla leZANU-PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. LeZimbabwe likhangelele ukuba kusasa lizaqhubeka umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Umkhankaso lo osekelwa inhlanganiso yeSouthern African Development Community uqhutshwa minyaka yonke ngesikhathi lesi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kukhangelelwe ukuba amalunga ebandla leZANU-PF labanye bemanyene leSADC bazatshengisela emigwaqweni yeHarare, eBotswana, iSouth Africa lamanye amazwe besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF okuthiwa yephula ilungelo loluntu njalo iqhuba ukhetho olungakhululekanga. Abakumhlanganiso yeSADC weleBotswana bakhangelelwe ukuba labo bazangena emigwaqweni beveza ukuba abahambelani lezijeziso lezi. Elemeli galithi galisoze lesule izijeziso lezi kuze kulungiswe ezokhetho lokunye kweZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa, njengowaye ngumongameli uMui Robert Mugabe, ukhala ngezijeziso lezi esithi zibhidliza umnotho welizwe, kodwa amazwe entshonalanga athi ibandla leZANU-PF lenza santando eZimbabwe. Umkhankaso walo nyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Enhancing Zimbabwe's Resilience Through Economic Development and Engagement and Re-engagement. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo lusithi kumele ababalisi bekhumbule usuku lolu. Kodwa abanye ababalisi bathi abasoze bakwenze lokhu ngoba kulabantwana abaloba imihloliso etshiyeneyo. Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokunanza usuku lolu, hayi ezikolo ngesikhathi semihloliso.
Uyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semihloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke bantwana kanye lezikolo, akusongindawo kumbe isigcawu sezo politiki. Uhulumende wenza iphutha kakhulu.
Umnumzana Goodwill Thaderera obambe okwesikhatshana isikhundla sikanobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uvumelana laye.
We are not a political organization and our teachers we believe are not political because even government.
Inhlanganiso yethu ayisiyo yombangazwe njalo sikholwa lokuthi ababalisi labo banjalo. Lo hulumende laye ngemithetho asifakele yona usicebisa ukuthi singabi ngabombangazwe. Kodwa ke sisebenzela uhulumende, kungakho sizithola silawulelwa ukuba senzeni.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabazali olomntwana obhala imihloliso, uthi uhulumende kumele ahloniphe imihloliso yabantwana.
kuyadaniswa ukuthi khathesi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso kodwa uhulumende ufuna ukubaphambanisa. Abantwana laba asikhangelelanga ukuthi baphazamiswe ngoba bavele baphazamiseka kudala.
Uthawungana Ndoro isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo olweMinistry of Primary and Secondary Education uthi abafundi kumele bephatheke emcimbini le.
It is common cause that civic education on the matter, citizen education can be...
Kuzizalwane kulungile ukuthi bafundise abancane kusukela ku-early childhood. Kuhle kube sobala kukhanye ukuze labo baphatheke kwenzeni izinqumo emphakathini.
Usuku lolu luzananzwa elizweni lonke jikelele kusasa, njalo kulenhlelo ezimbalwa ezizakwenziwa ezigoqela igala. Nimele Studio 7 wobulawayo ningubathabile Masuku.
Studio 7 ixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee.
Udaba lwamasanction luqakathekile ukubana abantu baluzwisise ukubana luqala ngabi lusiya nga. Izijeziso lezi ezifakelwe elizwe lethu eleZimbabwe aziso zijeziso ezi yenza lokho abakuthi ngesiNgisi targeted the measures njengoba bethanda ukutsho, kodwa izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inotho eZimbabwe yala iloku incipha abantu bathwala luklubhu.
Chuma, ungathi ukuthwalisa abantu luklubhu ngama-sanctions kumbe ngumkhonomi welizwe osadalalayo ukuvuka?
Izijeziso lezi zibamba indawo yonke. Kulama banks amaningi ayehluleka ukubana asebenzelane leZimbabwe ngenxa yokuthi bona imali inxa zitransfer zibuya zingena ngabe eZimbabwe zisiya khona laphi ngabe zisiya khona konokwana kusuka kubahluphe ukuthi kube ukuthi kusebenzeke kuhle konokwana amabhanga lawa aseAmerica kumele akhiphe izimali eziningi ezokuthi kenziwe ama checks properly kubonakala ukuthi imali leyi ivela ngapi ihamba njani amabhenki lawa acile bonke kungcono uwekela udlelana namabhenki eZimbabwe lapha kulokuthi becile beluza imali zonke leziyana ezokuthi kuyenziwe ama-checks lama-double checks before bengakadili lati. Kuningi esingakubalisa okutshengisela ubana ama-sanctions asephambanise not lakho abakuthi targeted kodwa aphambanise umuntu wonke nje jikelele. Amabhizinisi kahambi kuhle, umkonomi kawuhambi kuhle. Sikhuluma kanje so umkonomi wethu sisema-sanctions layo iqalisile sokule 22 years ngiyabona umkhono wethu usukhoste imali engadlula abo $40 billion kade kumele ngabe siyenzile la ngabe kungasho ama-sanctions lawo afakiweyo. So kuyatshengisela ke kubana ama-sanctions lawo kumele asuswe.
Bona kwenu Chuma, ama-sanctions la avela abangelwa yini?
Yindaba yomhlabathi esawuthathayo abakuzondele khona amakhiwa, and as long as umhlabathi lo silawo vele kabasoze bekhiphe unyawo ebrekini lelo.
Nje kumele kwenziweni-ke ukuthi lawo ma-sanctions akhitshwe?
So kumele batshelwe ngabantu bonke, betshelwe ngamazwi wonke ukuthi hhayi akentekele ukuhlukumeza abantu, ngoba umuntu ophansi ngaba nguye ofilayo ama-effects ama-sanctions lawo. Bona laba abantu baba be-targeted bangona ingani bazihambela baphila kuhle balanto ebaphambanisayo. So ama-sanctions kakhitshwe lawa ngoba alima the ordinary citizens izalwane zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga edalele Central Committee yevandla leZANU PF, exoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Sibuye saxoxa nomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla leZaphu.
Ngifisa ukuthi uZulu nomhlaba wonke jikelele benanzelele ukuthi ama-sanctions afana nempukani elanda isilonda esilephunga. Impukani ayijwayelekanga ukulanda into esalungile engelaphunga engekonakali. So ama-sanctions lawa thina njengeZaphu sithi yimpukane elande isilonda esilephunga. Ngakho-ke nxa ufuna ukuthi impukane ingakulandeli, uyadila lesilonda ulungise lapho konakale khona ngokuklina okwakuqala, okwesibili ufake umuthi, okwesithathu ufake ibhandiji.
Ayisikho yini lokho esikubonayo Ndlovu, nxa abakhokeli beZimbabwe bekhankasa njalo bencediswa langabo makhelwane ukuthi yikho abazama ukukwenza?
Esikubonayo kwele Zimbabwe ikuthi instead eyokuthi abantu abakhokhelayo bekline leso silonda bafake umuthi bese befaka ibandage bona ababhizi bazama ukudinga ukuthi ngubani owangiloyayo njalo lesi silonda sesisenza kungasakhona ukwenza lokhu nalokhu ya yikho kuveza khona sobala ukuthi abantu abasikhokhelayo ngabantu abangelamaqhinga ngabantu abangelakukhalipha engqondweni okuhlekisa kakhulu ke ukuthi even labanye abase-Africa abe-AU abe-SADC labo sebejoyinile kumsangano lowo
njengokwenziweni-ke lapha Ndlovu ukuthi ama-sanctions akhitshwe njengokutsho kwakho ngomzekeliso ukuthi lelo phunga likhitshwe leso silonda sihlanzeke
umuntu engathi ugulile ulesilonda wena lithi sizaphola ngokuthi sihambe siyebhikisha siye masha siye gida sijayivele ukuthi isilonda siphone angiboni ukuthi kuyohlakanipha lowo thina ngokubona kwethu sicabangela ukuthi izanu ayilungise abathi ama-reforms benze ukuthi abantwana baseZimbabwe bathole amalungelo wabo njalo lama-election ayenze ngendlela eqondileyo yikho kuzayenza ukuthi ama-sanctions lawo akhitshwe
umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sixoxe laye ese-Johannesburg kwele-South Africa Ibandla leZANU-PF seliqhuba umkhankaso wokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa okwamagama khona ngamabandla aphikisayo. Kobulawayo umgcini sihlalo webandla leli umnumzana Jabulani Sibanda usebhode indawo ezimbalwa okwamanje edinga usekelo kubodokotela labanye abazempilakahle. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Usibanda ubhoda ezibhedlela lemakolitshini kobulawayo lapho athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu uthi ulakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uzulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi omongikazi labodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo esengutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanweni obiziwe ngusibanda uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa
So you are my comrades, I can die for you. I prepare to die for you. If you under attack, I prepare.
Uqhubekele phambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and lives of many, many, many people who died seeing you in their vision, but they will never know you. Take your nation, your nationality, your nation serious as a people. They come here, they give you things, not here to ask for your support or anything. I just wanted to come and tell you.
Amabandla aphikisayo athi ukukhulunywa ngusibanda ngamanga aluhlaza tshoko ngoba kulanto anganceda ngayo izisebenzi ababandla la athi usibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela umnumzana Mathew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla lezaphu
ngiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela hhayi kudala silithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingapasiyo akukho lokho abantu kumele bakwazi ukuthi hhayi layo usemsebenzini umfowethu yikhampeni leyo ukukhampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavoteli ibandla elibusayo liphinde libuyele embusweni kodwa bazabe bevotela uduko lokho elusiya phambili
usenator Gideon Shoko owebandla le-Citizen Coalition for Change uthi ibandla le-ZANU-PF alilamhlaba emadolobheni ngakho-ke usibanda angayengi abantu
izanu in the first place kailaland istate yescotland so nxa kuyenzwa okweland kuma state institutions kuyenzwa kuma public service kuma public servants it must be done in public public service commission yiba abayi in charge ngezinto lezo ikampeni ye kubi lokhu vele kunjalo vele izanu ihlala injalo
intsha yebandla leZANU-PF kobulawayo ithi jabuliswe ngamazwi kaSibanda uAdmire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla leZANU-PF
ukuthiwe ngu-chairman wethu uComrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobhama council ukuthi anike ontanga i-stand kumba wafacilitatele ama-stands. Bonani kuyinto enhle ngoba ontanga abaningi abanamsebenzi kodwa nxa i-council ingalobhiwa ukuthi banike ama-stands berente bebhadala khona phana bona ngani ungabangcono ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili kuhlelo oluhle olungasole ekhampeni kodwa lokuthi luyempower ontanga.
Omunye osakhulayo unkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi kahulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo.
Into enhle kakhulu ukuthi sithole ezama-youth sithole ama-stands but inkinga yokuthi ama-youth imajority yama-youth ayikho ku-government and abanye iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona so maybe if you can adjust for us on fine.
Ibandla leZNPF lithi lifuna unqobe emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo njalo umgcinhlalo waleli bandla kobulawayo uduza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umnumzana Rishi Sunak okubandla le-Conservative Party usengumkhokheli omutsha weleBhilithane kulandela ukusuka kwankosikazi Liz Truss esikhundleni lesi ngeviki ephelileyo. Abezindaba beReuters babika ukuba uSunak ungene ngenxa yokuthi abanye akabekade befuna isikhundla lesi bathedele emuva. Omunye wabo wayengumongameli wakweleBhilithane umnumzana Boris Johnson. Ele Ukraine lithi kungamanga luhlaza tshoko ukuba selifuna ukusebenzisa okubizwa ngokuthi yi-dirty bomb kwesinye isabelo esibanjwe ngele Russia. Ele Ukraine lithi ele Russia yilo elifuna ukusebenzisa ibomba le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele Kenya selihloyisisa ukubulawa kuka-Ashad Sharif intatheli zindaba elodumo eyakwele Pakistan. Amapolisa wele Kenya athi aphambanisa ngokudubula imota uSharif ayihamba ngayo becabanga ukuthi ngiyomuntu othengisa abantwana. Abakuhlangothi lwezempila kahle baza kwethulela uZulu uhlelo lokuhlaba abantwana iJackson yepolio kusukela ngolwesine kuseyafika umgqibelo. Umavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lolu lwethule umbiko lo lamhla enkundleni yokuxhumana lusithi abezempila kahle bazangena ezindlini lapho abazahlaba khona abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. Udokotela Mafios Siamchembu, umkhokheli wezibhedlela esigabeni sakobulawayo, uthi luqakatheke kakhulu uhlelo lolu.
Uhulumende logatsha lwezempila kahle wakubona kufanele ukuthi abantwana bonke sukusela ezalwa ebeleminyaka emihlanu 5 years kumele behlatshwe ama-vaccine okwenqabela lezi zifo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi umntwana wonke ethole ama-vaccines akhe aneleyo wonke ukwenzela ukuthi ekhule elempilakahle ekhule engondlekileyo.
Lokho kusekelwa ngudokotela Sitshengisani Vuma okunhlanganiso yabodokotela eye Progressive Doctors Association.
Ngumkhuhlane ongayelaphekiyo ende uyabulala. Kungcono ukuthi umntwana wonke ehlale ehlatshiwe ukuyivikela ukuthi ivele ingangeni emzimbeni wakhe. Sinje kanje eZimbabwe lapha asila active case yepolio. EMozambique lapha next door lati seyathotakala ipoli. Yikho sithi abantwana bonke noma abasebazuza ama Jackson awe polio bephinde futhi behlatshe ipolio wenze ukuthi ipolio ingaze yavela yangena elizweni leli.
Udokotela Vuma ukhuthaza abazali ukuba behlabise abantwana ngoba uyingozi umkhuhlane wepolio.
Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono engazi ubuhlungu kakhulu kodwa uyabe ngasakwanisi ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babe ngasakwanisi ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babe ngasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio leyo ingaze yasihlungubeza thina ezindlini zethu.
Omunye njalo okwezempila kahle uVusumuzi Mkandla laye uyakusekela lokhu.
Ipolio yona ngumkhuhlane othelelwanayo njalo ubangelwa ngathi ligcikwane. Ulakho ukuthi nxa umuntu engahlala elomuntu engahlangana lomuntu olepolio ethelele omunye. Singabona lolu hlelo olokuthi kube kuhlatshwa abantwana ezindlini kumbe emakhaya. Kubangelwa ukuthi abaningi yabona abahlabisi abantwana amajekiseni lawa okuvikela igcikwane leli kumbe okuvikela ipolio. Okugcina kubangela ukubana bengathi bona bebanjwe umkhuhlane lowo balakho ukuthi bethelele isigaba sonke kumbe kuqalise ukuthi kumemetheke njalo lo mkhuhlane.
Umkandla uthi ipolio ngumkhuhlane ovikelekayo.
Kodwa ke singananzelela ukuthi yona ipolio ivele ingumkhuhlane ovikelekayo njalo kulakho ukuthi nxa abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu bengathola amajekiseni akhona ukuthi bayivikele bengawutholi lo mkhuhlane. Singakhangela elizweni lonke jikelele kuyalutshwane ukuthi uhlangane layo ipolio ebantwaneni kungenxa yohlelo lolu oluvele lusenziwa kusukela ngesikhathi umntwana ezalwa lapha ayihlaba khona amajekiseni. Ukukhanya lokhu ku-Baby Health Card.
Abezempilakahle bathi baqhuba lomkhankaso bemanyene labohlangothi olufanayo lwakwele Zambia njengoba lomkhankaso uqhutshwa lakwamanye amazwe asemhlukulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika. EleZimbabwe libikwa lagcina ukuba lesehlakalo sepolio ngomnyaka ka-1989 sona esaphazanyiswa ngempumelelo yokusiqeda ngomnyaka ka-2005. Kunsukwana esanda kwedlula kuqhamuke igciwane lepolio kwele Malawi lakwele Mozambique. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ibandla le-ZANU-PF belicathamela abantu asebekhulile egangeni bengakavoti ematopo ngempelaviki bebathathela izithupha njalo bebathembisa ukubanika ukudla lokunye. Lithi abanye bebesethuselwa ukuthi bazatshaywa bengavotela ibandla le-CCC kumbe elezaphu. Umnumzana Ostalos Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uthi kumele kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe.
Ine sphuma kiyo ngempela viki ayenziwe kodwa ebekungekonfriente siyatshenga isibani ZANU-PF efuna ukuba ngumthetho unto itself and the izeki ile nkinga yokubana ilungisise indaba ezinjengazonezi ngenxa yokubana ukhetho mabiyenza under such circumstances kuyatshengisela ukuthi-ke akunakuhlonitshwa komthetho ngoba umthetho uqliye ukubana nje akuvunyelwe ukubana abantu bebe kuze le-polling station ikakhulu bela irigalia lamakhadi abhalwe-ke ibandla labo. So yiyo inkinga ehlangana layo, yikho kwenza ukubana-ke sikhulume ngendaba yama-reforms.
Paul izayenzani ngakhonokho ngoba selakhuluma kudala ngendaba yama-reforms?
Okokuqala ukubana-ke indaba yama-reforms is an ongoing process and campaign. So konke okwenzakalayo lokhu yikho kuzaba part and parcel of the evidence esiyisebenzisayo ku-African Union kusathi lakuma-commissions aseZimbabwe kubana iveze sobani ukubana-ke indaba yama-reforms iqakathekile njalo ukubana this is the evidence eziveza sobala ukubana ukhetho luyenziwa ngendlela engekho siyenziwe.
Nxa kuyukuthi kungaguqulwanga konke lokhu ubona zani ukhetho phole uyaphuma lunjani ngomnyaka ozayo? Luyabe lukhululekile yini?
Nxa lokhu kungalungisanga kule nkinga yokubana ucontinue ukuba le leadership e-contested lo hulumente ongasohulumente wabantu ngenxa yokubana ukhetho lwayo liyenziwe ngendlela-ke engaphelelanga. So konke lokhu-ke kufanele kulungisise ngenxa yokubana kubenefitha anyone i-political party ezacontest ukubana-ke ibe-ke uhulumente-ke okhethwe ngabantu njalo uhlelo-ke olula abantu phakathi.
Umnumzana Ostalos Siziba isikhulumeli sebandla le-CCC. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Eliphas Mashaba owebandla le-ZANU-PF.
Akho into ekuqalayo njalo yinto ekhona ku-constitution yethu eZimbabwe ukuthi kulabo abangakwanisiyo ukubhala, kulabo angaboniyo, kulabo izigoga
bayancediswa ukuvota kodwa-ke kulesinqumo esitsho ukuthi bancediswa ngabomthetho amapholisa abe khona njalo nxa kuncediswa khona fana bayabizwa laba okuthiwa ngama-polling agent ama-opposition lawe-ruling party wonke ababe khona babe bekhona emncintisaneni nalo bebe ngabafakazi ukuthi khona umuntu uncedisiwe ngendlela enje kodwa-ke akutho ukuthi khona wonke umuntu oncedisiweyo uvotele i-ZANU-PF ngamanga lawo umuntu uvota lapha akhanda khona ukuthi nje kuphela kabe kudingakala ukuthi ancediswe
ye ibandla le-CCC lithi kulabantu ematobho kade bencediswa libandla lezanu besezihlahleni khona ngale bele desk bekhuluma ukuthi votela lokhu hambe sivotela thina ungeke usivotela sokunika ihlanyelo lokunye kambe kungabe kusijoni khonokho
yabona ukukomenta ngezinto ze-CCC CCC akuncedi kabadube ngoba vele ngabantu abahlezi bona bengavumi lutho ngabantu abahlezi bona bengabantu abahlala bebanjile ngiyangitsho mina kwezinye indawo ukuthi mina ngiphuma kobulawayo ngibe yi-candidant mina 2013 ngaba yi-candidant 2018 against i-opposition NDC sidliwa i-opposition asikaze sicomplaine.
Umnumzana Eliphas Mashaba ukubandla le-ZANU-PF sixoxe laye eseHarare. Kule qembu elizibiza ngokuthi yinobuntu elilapha kwelemelika ukuzokwethekela okwamaviki ayisikhombisa. Sike sizwe besiculela lapha.
Utho seven weeks. Yeah, last time yeah, 9 weeks, yeah, 7 weeks, and siya endaweni ezijonile. Sometimes isishaya kuma concert halls, sometimes isishaya kuma, well, all the time it's concert halls, but sometimes it was semi university, and sometimes it was kuma concert halls are independent from education and universities. We are cultural ambassadors. That's why you will find that most of the times we see Chayla in university, see the performance in Dambama, but during the day, we see Lama workshop. Mainly we do a lecture demo, where we just give a lecture about where we come from and the origins of our music in Buru. So we see xoxela nje ngalapho esivela khona sibanika nje lo lwazi ngemgido yakithi sibanika ulwazi ngokuhlabela kwakithi lo mculo nje wakithi oyimbulu
sefunde wathabo mdali obunjazani wakubona hayi uyajisa uyafuta
nobuntu lithi esintwini sakithi elimini olimini lakithi uno umelele ukuthi umama ubuntu sonke siyabazi buthando ukuzehlisa kindness siyabonga thank you very much ukuthi liyasilalela emakhaya
ziyafuthumala ngeke angishiyetwa kumbathi sithembiso nyambonga mini thiko Maleso kisa zito muweweja Kumbati sito miso Nyambonga mimi tito Maleso isa zito muweweja Nilesi takisi nengi nifuna wena Nilesi takisi nengi nifuna wena Uchando lako lumna tiki
lo nkosazana Duduzile Sibanda besixoxa laye oweqembu lokucula elinobuntu elivakathelayo lapha elethekelayo lapha kwelemelika. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngodlakela lwezombusazwe. Singakehlukanisi hlobo wothi sikhangele ezinye zendaba bezikhokhela. Sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF kulabanye abathi abawusekeli umkhankaso lo. Ibandla leZANU-PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.